UDonald Trump waziqalela indwangu entabeni, kumbe ngithi wahlofoza inyosi zizihlalele zodwa. Khathesi yonke into isimvukela, siyananzela ukuthi vele wonke nje kungathiwa vele sethwele nzima. Siyazi ukuthi iCongress ibhizi isipresile, si-recommende ama-charges athize ukuthi i-Justice Department ukukhangele. So ngombono wami, ngibona ngani yena wesenza izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazomvikela, kodwa unfortunately umthetho usumfikile khathesi, usumtshaya ngehlanekela. Ngombono wami, ngibona ngani uzagcina esiye ejele ngendaba ka-January 6. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaphatisipethayo ababekhona ungena e-Capital abaningi sebesemajele. Yena khathesi sebemlinkile ukuthi nguye wa-influensa laba bantu. So ngombono wami, ngibona ngani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu.
Yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya engeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho?
Ngombono wami, abasekeli lokhu elabo, kodwa kabaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident, kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term. Ngombono wami, ngibona ngani bakhona lapha lalaphana, ikakhulu ngabheka i-runoff yesenator eke yabakhona e-Georgia. Yananzelela ukuthi ama-Republican for i-candidate ayikhethwe nguye u-Trump bazamile kodwa abatholanga i-majority, kodwa bazamile ukuthi belwisane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivoti yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe less than 2%. So wona ama-Republican akhona azonalo Trump, kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kawufuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 ukuthi ebe yi-presidential candidate. Bayabona ukuthi ngumuntu ongayakhiyo, ngumuntu owachiya ilizwe limbingi onyawo olulodwa. So ngombono wami, ngibonani kunokho kwenzakala ku-Congress, lama-recommendation aya ku-Justice Department ukuthi bebheke amacala. Ngibona ngani indlela abazamkhipha khona ukuthi ebe yi-candidate, kodwa kungenzakala ukuthi ebe nguye oyi-candidate kwama-Republican ehlangana loBiden. Ngombono wami, ayiboni engazama ukuthi akhiphe uBiden ukuthi angatholi i-second term. Yebo, kungabe kukhona kuyakusenzakala ngesikhathi leso, kumbe i-economy yalingahambi kuhle, kumbe okunye kungahambi kuhle, kodwa angiboni lokho kungabangela ukuthi abantu bevotele uTrump.